Taramba kuhle ukuyomweka sasebenza kuhle but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe badabukile abantu bendawo yangkhona hhayi umuntu okade ekhona vele hhayi ayeziphathekile kakhulu
njengoba sizizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa yisilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho lithole yena esebekiwe na
samthola engakabikho abathi bamelela ukuthi abezobalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye but into eyayikhona kukanya ujaka nguye waqala ukubhubha so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha imdala ngalo yasama ngakhuthi izinto kungcono siyebonana layo engakazi so bezazama ukuthi bemdinge khonaphana kati yena wayezezile so yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngalo ekhaya ifoni sizelele ngangangapha kuphezinye izihlobo abangani yikho sebemthela lwana ukuthi umuntu lo kambe kuyomthola lo sesubona nje so hhayi abantu badabuke kakhulu kwaba buhlungu yazisa ubuhlungu one family one time one hour ebiyawo and all that sibaunti kade ungumuma ongarayithanga
sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala ungasitshela ukuthi kuhamba njani
abakwazi ezeganga lezi abasebenza khona ngalo ama-professionals angkhona baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi so kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa so mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolaka ngutshomule ulolaka lokana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu isoziyazi you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa
kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama
asuku zonke abantu bayakuhamba even kusobusuku but lo mbonakalo wona lowo kathesi lezi nsuku batshintshile kulabalithwani nje but abaningi asebesaba ukuthi nxa umaphani ngahambela indawo yena le singalahlekelwa lempilo akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu lo mntwana uphiwa ubulawa phakathi emaphandleni enjejewu kathesi lesi singakwazi ukuthi sizwisise sizama ukuthi hhayi sihlala egangeni umuntu lokade esegangeni but khonokho kokuthi siyabisana lo muntu umuntu engasiqalanga khonokho yikho kutshengiswe ukuthi hhayi asisalunganga isilwane sonaleyo so abantu bahlale levalweni okwamaqiniso labo bayakhuthaza sibin ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-parks lamanye amane-sesasequaters babone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphange singakayenziwe le-doctamage.